sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuMabasa 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ivolu e-small support and that is the queue. Abantu befukumile ngokuningi bezohlala. Ngithemba abantu bazafukuma bezohlala sibili. Sebebona ukubana i-Jackson ibesizo ngoba abantu besibona abantu beshaba saqhathela babona sibona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebehlala.
Idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakilinike alo abalisa eluveve. Pelandaba, Mzelikazi, Lenkulumane, avuliwe ngaleli ikhefu lephasika. Kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Ngalesi sikhathi se-COVID kubenzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana, njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lonyaka akhala izimathonsi ngokwehluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika. Kulandela ukuhlasela we-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwetshiselaye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine eZimbabwe beselingizinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisitshiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Ukunjalo nje idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve, Phelandaba, Mzilikazi, Lenkulumane avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kwelika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukansela Phephi Msipha weluveve othi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lumjovo.
Mina ngilethemba njengokubona ivolu e-small support and kade kule queue abantu befukumile ngokuningi bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma bezohlaba sibili ngoba abantu sebebona ukubana i-Jackson ibesizo ngoba abantu besibona abantu beshaba saqhathela babona sibona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebehlabile sabona ukuthi hhayi njengakade vele njengona u-president wakhe athi wena ungubani. Sazibuye sathi nakele sengobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti ngizobona ukuthi ubonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu abasezelile lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kanti uyangikhuthaza ukuthi ayihlaba yena engahlabanga. So hayi, ngithemba abantu bazafukumela phansi phezulu. So namhlanje angazi ngisendeka abantu about 50 or 70 akade hlala nami ngizibhotela nje njengokhasla ezikhona ipho yami namhlanje yokuthi nami ngikhona ngangemsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi ubona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika?
Okukhona engingakutho ukuthi nami ningi bengingacabangeli ukuthi inganamhla kovuliwe emakliniki zenkanti njala kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu imfilthini zawo ngiyandlula khona kusasa ngoba zaziqala kwele ndawo nge ngiyikhangela luveze lapho ukuthi ingakunjani ukuthi abantu bahamba ngokuningi babo yini ukuyahlatshwa. Ngithemba zadlula khona ngengama-11 or 12 khona ngahle siyakhanya. mina ngamakhiwa from base ngizakuya ke lapho ngilandise ngikuthaza abantu bonayo ngabe ngibonile sebele abantu bahlaba akuna problem.
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi mina ekuboneni kwami ngibona ngani uhlelo lolu luhambe kuhle sibili ngendlela enhle ngoba siyabona kakhulu kuma radio kukhulume la kuma TV kumenyezele yonke indawo ukubona abantu abahambe kendani beyohlatshwa. Bona ngani sibili akuna lapho kufikele khona yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo abangala ma TV labo anti kulewe dokumawuthi njalo kunje thina njengamakhansela sesikhamba sesimenyezela lakho konkana kuyaphathisa mbona ngani hayi
lo ngukansela Phoebe Msiphaka ward 9 eluveve ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngePhasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebaningi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amaningi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngasonesi sikhathi. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lumkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
Unkosikazi Linet Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singaba complacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live anjengama-Zoom.
Umnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane lonkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izenqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka ama-maski lokusanitizer indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Udonga uthi amabandla okholo lesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezihleneyo abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services. Kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bebizanye abantu, ntamba mabizanye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhano lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebaningi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiPhasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elamaliga lokhe likhokhela ikubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyene bele COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebe izigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye 30.5 million leli gciwane elabulala abedlula ingxenye yesigidi 553,000 kubika abekolejini ele Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpolisa omhlophe uDerek Chauvin othoniswa icala lokubangela imfa yonsundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakenye. Aqhubeke edinga izikhexe angazisebenzisa ekubalekeleni icala bezama ukumchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hachi nguShoven. Ugatsha olubona ngezisebenzi olelabor kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edlileyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000 okulinani eledlula okuphethwe kabili kulelenyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokucina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale le-Senate awebandla lama-Republicans, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell, ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili amadola, $2.3 trillion, ngumongameli Joe Biden wele Melika.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association, ubumbe ZIMTA, ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatitsha la engela mali eyeneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokhu kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso le ibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta, umnumzana Richard Gundane, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhonoko kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani, kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwamalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumende ikwanisa ukuthi ababalisi basebenza okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyaka uqalisa, sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavuka udaba lwemali oloholo lulungiswe. Kodwa kukhanya ngani imali vele ababuya layo ingasikhuluma kayikwani lutho.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo, uhulumende uyakwazi khonokho. Ngoba sivula izikolo sikhulumile thina sathi hayi siyavuma ukuthi izikolo zivula ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu. Lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo yayikwani. So thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry achiyeneyo sibona ukuthi kasina inkinga enkulu nga uya emsebenzini ministry ya primary and secondary education. Inkinga ekhona kathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service and social welfare. Kumele ke ukuthi inhlelo lama programs abe Ministry of Primary and Secondary Education ancedise aphathise ngaso sikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thina umsebenzi siyawufuna njengababalisi, sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu ukuthi imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into le iyenzakale. Yiyo
manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini abanye malanga wonke abanye bengahamba?
Hayi, thina sikhuluma siqondane leZimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi baza kwenza njani ngoba abanye abaningi vele kasikazi ukuthi kanti bavela ngaphi baya ngaphi. So kasoze sikhulume ngabo.
Lo umnumzana Richard Kondane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwey Room.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leVOA Ndebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi baka Studio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo, liqhubeke lisenza kanje lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini. Ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu eParliament besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi kesihlonitshwe. Loba kunzima loba kunjani sizaqhubeka siloke sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu ngise-Plumtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Kahle kahle bengifuna ukuthi ke ngiphawule lapha ngokuncane lapha ngabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bagijimisa ukudla imali, abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana, kuphela kuchothozana, ilizwe lokhu lisifa, ilizwe lokhu lisifa, lisiya phambili ngoba lokhu bechothozana, bechothozana, kubelokhu kudilizwa ongamaphathi, kuhlanyukwa, kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo. Ilizwe lisifa. Besicela ukuthi shiwe abantu bakithi beke bebe nengqondo yokwakha ilizwe, beke betshiyana lento zepolitics lezi zokutshona bechothozana lezokuthanda imali. Beke betshiyana lokuthanda imali. Imali yebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time, wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu. Sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba.
Laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele.
Ithi woza, woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile. Woza, woza Friday, my sweetie. Woza Friday, ilamba lingomile wena. We baba, kunzima kunomhlaba. We baba, nomsebenzi uphokile.
uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lephasika sikwejiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Chisa Sanda weStudio 7.
Sikukhefu lephasika kunje nje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana yena ucula eBulawayo udabuka ngaphi yena?
Uka ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi. Ucula ngiqale ngimncane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma school choirs, senza ama competitions lapho. So talent elinanzele ukuthi ngisukela lo kathana kakhulu sesemncane. So ngakubona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So ikho ke ukuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela le Amon Sound.
Sana uthi wavela wakhula ukhwabitha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Dume gospel ngithande kakhulu, ngakhulela ebandleni. So ngo-2019 I introduce my first new album ehlokwe sithando lenkosi ebalisa ingoma ezisithemba, umtshato, umsebenzi lezinye zangkhona zona zingu-8 ine album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami okokwenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wegospel.
Ngoba lenkuthazo enkulu ukuthi acule siyaphambili angabuyeli emuva.
Lokwengeza lami ngathi hi mina ngiphansenta lami emphakathini uNS Masongela enesebenza la kwela South Africa. Then ukuthi ngisebenza la ngisebenza lo vela phikumbo engwenjayela ama instruments njalo engezela lama backing vocals. Then ukuthi uGodfrey Nyati ngizela ama backing vocals. Then loNS Skhosana engezela ama backing vocals.
Ungakahambi umculo wakho bengawuthola ngapi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami ngiyawuthola ku-YouTube, ama videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, ku-Twitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami ku-WhatsApp loba nje kungifonela inamba zami yasihamba nazi 0776-550-789. Ngiyabonga kakhulu kwalani balaleli.
Sikuhlelo woza Friday ngelanga liqakathekileyo lapha indodana kaThixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibazisa namhlanje ngengoma zokholo uAbednego Skhosana oculayo kontuthu ziyathunqa. Good Friday, good night, libele kefu elingelangozi. Igama lami Ezra Chisa Sibanda.
kehlukani esikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakliniki alo abalisa eluveve phela ndaba nzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli kefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.